Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla zibu-11 kuLwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, enye inkokheli yebandla le-CCC ebalisa umnumzana Welshman Ncube loTenda Ibiti isizigeze izandla phezu kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalele parliamente Senate le-Council okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu. Isigodlo sommeli wele-Palestine eZimbabwe lamuhla sibambane lenhlanganiso ezijiyeneyo phansi kwenhlanganiso ethiwa Friends of Palestine betshengisela eHarare phezu kwempi ye-Israel lebutho le-Hamas esibulele inkulungwane zabantu.
Ndabukile lapha mina njengomqeqeshi lami engangikhangelele ukufunda kuye uRamani, mina personal wangi-inspire.
Umqeqeshi olodumo uRamani Gumbo kasekho. Abakumsebenzi wempilakahle abagoqela benhlanganiso ezimeleyo High Community Health Working Group, abongi lama-village health workers bakhala ngokuqonga kwesilinganiso sabantwana abaphambaniseka ukukhula kwabo ngokuswela ukudla.
Omama bayaswela ukudla kulomsoco ngesikhathi bezithwele ngenxa yezinswelo ezibakhona emakhaya, nangokungani kuhle kwezulu ukudla kuyashota emakhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Enye inkokheli yebandla le-CCC ebalisa omnumzana Welshman Ncube loTenda Ibiti isizigeze izandla phezu kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalele parliamente Senate le-Council okwenziwe ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC asefika phose ikhulu nguChabangu, abanye abalandeli bebandla leli bebesethesa umlando uNcube loBiti besithi basebenza laye ngoba bengaphumi egcekeni. Kodwa uNcube izolo utshele intathele izindaba ukuthi kalani lokwenziwa nguChabangu. Lamuhla uBiti laye wethule umbiko esithi lanxa elezikhalazo ngokungaphiwanga ithuba lokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende, kasoze wafa wasekela indlela yokulungisisa lezi zikhalazo ngokuxotshisa abanye. Wengezelele esithi wake wazama ukugenqula umthetho ukuxotshisa amalunga edale lephalamende le-Council lo esalilunga ledale lephalamende kodwa kwehlula. Lokhu sokuthiye imibuzo eminenge yokuthi kanti vele uChabangu ulusekelo lukabani kunkokheli. Imizamo yokukhuluma laye ngalolu daba yehlule. Kolunye njalo udaba olufanayo, ukhetho lokudinga ozamela isigaba seBikita West edalele parliamente lwenziwe lamuhla kulesi sigaba kulembiko yokuthi abebandla lezano PF bebesethusela abebandla eliphikisayo LACCC. Kodwa abezanu PF batshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso. Inhlanganiso ebona ukuqutshwa kokhetho olukhululekileyo eZesn ithi bekulabantu abaningi kakhulu abavotileyo kulolu khetho. Impumela izaziswa kusasa. Lolu khetho lwenziwa ngoba omunye owayemele ancintise wabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi. Isigodlo sommeli wele-Palestine eZimbabwe lamuhla sibambane lenhlanganiso ezijiyeneyo phansi kwenhlanganiso ethiwa Friends of Palestine betshengisela eHarare phezu kwempi ye-Israel lebutho le-Hamas esibulele inkulungwane zabantu.
Ngemva kokwethulwa kwamazwi ngummeli wele-Palestine eZimbabwe u-ambassador Tamar Almasiri lesikhulumeli sebandla lezanu PF u-ambassador Chris Mutswangwa abatshengiselayo laba bafole emgwaqweni belibhekise esigodlweni se-United Nations, European Union leseBhilitane lapho abachiye khona incwadi ezilezikhalazo zabo bekhalaza ngokumiswa kwempile. Abatshengiselayo laba babalisa izizalwane zakwele-Palestine ezihlala eZimbabwe, abezigodlo zamazwe ambalwa abalisayele Iran, Sudan, leTurkey kunye labebandla lezanu PF. Kade betshengisela laba bebethwele amafulegi ePalestine kunye lamagwaliba atshengisa ukusola impi le. Kodwa ummeli welePalestine u-ambassador Tamar Almasri kazange abambane labatshengiselayo laba ngoba engavunyelwa ngumthetho phansi kwesivumelwano se-Vienna Convention. Kodwa emazwini akhe, umnumzana Almasri usole ele-Israel esethisa umlando ele-Melika ngokusekela ele-Israel.
The victims of Israel are mostly young children and old people and mothers who are pregnant, who are trying to give birth. They are being hounded by the most ruthless state machinery on earth. This is wrong on the part of Israel. It is wrong on the part of America to support this genocide
Kodwa ummeli wele Israel eZimbabwe, Botswana leZambia unkosikazi Ofra Fari utshele iStudio 7 ukuthi ibutho leHamas yilo elaqala impi le ngenyanga kaNcwabakazi. Ngalokho uthi abatshengiselayo laba kumele bakhuthaze ibutho leHamas ukuthi lichiyane lomkhuba walo wobudlwangudlwangu. Ngesizwe amazwi akhe ekhuluma leStudio 7 isikhulumeli sebandla lezanu PF u-ambassador Chris Mutswangwa onguye njalo umphathimtambo obona ngezabalwa impi yenkululeko laye usole eleMelika esithi yilo elibangela ukungahlaliseki esigabeni seGaza. Kusenjalo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ eke yatshengisela ngenyanga edluleyo phezu kwalolu daba lamuhla ithe kayise kubambana labatshengiselayo laba ngoba amalunga ayo esesabela ukuthi engabotshwa. Ukubhubha kwaye ngumdlali wenguqu njalo wengumqeqetshi olodumo uRaman Gumbo kuthinte iningi kweleBotswana kunye lasekhaya eZimbabwe elikhala izimathonsi ngokudlula kwakhe. UGumbo obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasitshiya ngalolunye 59 ubhubhe ngolwesihlanu esibhedlela seFrancis Town kweleBotswana. Intatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba eseHebron kweleBotswana.
UGumbo odlule emhlabeni eleminyaka yamachumi amahlanu lasitshaka lolunye i-59 ubesanda kwehlukana leqembu lenguqu lemorupula yaWanderers edolobheni lePhalapen. Kubikwa uGumbo waqalika ngolesine wagijinyiswa nakwesinye isibhedlela eFrancis Town lapho adlulele khona. UGumbo ubengumqeqetshi ohlonitshwayo kakhulu kweleBotswana lapho athatha isicoco se-Premier League leqembu le-Township Rollers ngomnyaka ka-2011. Umnumzana Zakaria Mzatsi wayengumdlali njalo osebenze kakhulu noGumbo engumsekeli wakhe emaqenjini athini ogoqela eleWanderers uthi ukubhubha kukaGumbo kumthinte kakhulu.
I've lost a brother, I've lost a father, I've lost an uncle to my kids.
Ngilahlekelwe ngumfo wethu, ngubaba, umuntu obe eyikho konke kimi. Sivela kachana sonke, kuqala eZimbabwe.
Kukanti umqeqeshi weqembu leswa Flamingos, lapho uGumbo akasebenza khona nyakenye, umnumzana Mandla Mpofu uthi uphelelwe ngesehlakalo lesi.
Dabukile lapha mina njengomqeqeshi lami engangikhangelele ukufunda kuye uRamani. Mina personal wangi-inspire to become a coach. Nxa sikhuluma ngenguqu nje jikelele, inguqu yakobulawa inguqu yeZimbabwe, uRamani sibona ebe umqeqeshi omkhulu kakhulu.
OweZimbabwe odlale isikhathi eside kweleBotswana njalo wadlala loGumbo uqembu lesizwe, umnumzana Fabian Zulu utsho amazwi akhe enduduzo.
Umfowethu owayengumngani wami waye umuntu kade improtector kakhulu ku national team ngesikhathi sika Fabish. I really loved the guy. And those guys who protected me bonge kabasekho emhlabeni. May their soul rest in peace. Willard Khumalo, Mrs. Vanda, na Raman Kumbo. You are one of my karma, Gosem, Gadisu, and the national team, being protected, resting in Panama, Tepele, and Dwewang. And they took good care of me.
Ohlalele iqembu le-extension Gunners elibele kuBotswana Premier League umzana Diza abafana uthi umuyi uGumbo uyenzela umdlalo wenguqu okuningi kakhulu.
Ngibona ngathi ibhoreni lapho leBotswana uRush ubele impact enkulu kakhulu kudala sibiliso kulesikhathi lapho. He's made so many strides kuBotswana football. Seyakha ama-players amaningi, sewina ama-cups amaningi leBotswana lapha. So uhamba kwakhe kuzatshiya igebhu lapha. Ilapho ekhona iBotswana football nendaba zabo Rush. Rush abafike lapha bayiphakamisa.
Inhlanganiso yeBotswana Football League itshengise inhlonipho kuGumbo ngokuthi kube lo mzuzu wokuthula ngaphambi kwemidlalo yonke ePremier League ezaba khona ngempela viki yonale. Amalungiselelo omncwabo kade engakabikwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngesabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlela nampala fubi.
Okuze emaphandleni abakumsebenzi wempila kahle abagoqela abenhlanganiso ezimeleyo e-Community Health Working Group abongi lama-village workers bakhala ngokuqonga kwesilinganiso sabantwana abaphambaniseka ukukhula kwabo ngokuswela ukudla ukwakha umzimba lababulawa imikhuhlane ehlukeneyo kungenxa yokungafinyeleli imithi lamajekiseni okuhlomisa amasotsha omzimba okuzivikela esabelweni semathepheleleni North okuningi asikuzweni kunokuthaba dlamini esenkayi.
Abezempilakahle labakumsebenzi wenhlalakahle kaZulu bathi imizwe eminingi lapho abasebenzela khona ikakhulu edinga lenkayi sebenanzelele ukuba isisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusehla siqhubeka sisiwa esikalini ngesizathu sokungatholi ukudla okulemisoco elungele ukwakha umzimba. Bathi abantwana abaningi bavuswa ngamalatshi aqede betshone ngawo elunyiselwa ngokufana labodelele kumbe umfushwa ongelafutha kumbe itamatisi. Umongikazi wemaphandleni unkosikazi Juliet Ndlovu yena osebenzela ethinde ebhinga uthi lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu okudwala isikhudumezo sokuguquka komume womkhathi emhlubulweni lo ukuze abantu bazilimele ukudla ezivandeni lasemasimini. Unkosikazi Rachel Mholi omele isiqinti semenda esigabeni senkayi laye ugcizelela kokuthiwa ngunkosikazi Ndlovu.
Ngikhuluma nje wonje ngilabadala abanatha amaphilisi evillageini yami ofanele ukuthi abana bathola ukudla. Lapho ngibona khona ukuthi kulohlupho kakhulu sachezi njengabagula umkhuhlane we-HIV. Yibo engibona ngathi kubuhlungu kakhulu baswela ukudla. Labantu abanatha amaphilisi e-TB baswela ukudla. Lazi nje labo bonke nje abantu ukudla ungathi akukho.
Abongi bakhala ngokusilela kokwelulwa kwengalo yosizo lemali kuhulumende ukuze kwehliswe ukukhuphuka kokuqhamuka kwemikhuhlane ebangela ukuzaca komzimba ngokusweleka kokudla okwakhayo lokuhlomisa amasosha okuzivikela. Unkosikazi Ndlovu uthi okunye njalo okusuka kube lukhuni kuqansa kwentengo yamaphilisi lemithi.
Wakuzathola ukuthi omunye engavele evukelwe ngomunye umkhuhlane uvuka wethu kuzathe esuka lapha eclinic ethola kungela amaphilisi sebemrepeuthi efamasi. Ngale endlini lakuyabe ngela mali yokuthi ethenga ukudla sebemrepe efamasi ukuthi ethenga amaphilisi. So yonke lezi zinto engazifaka ndawonye umkhuhlane ukhula ngamandla.
Unkosikazi Jane Ngwenya laye ongumongi emangweni weWange ekhangele kakhulu insane kanye labesifazane abakhulelweyo laye uthi impilo yabantu bemaphandleni isengcono. engcupheni.
Omama bayaswela ukudla kulo mhlotho ngesikhathi bezithwele ngenxa yezinswelo eziba khona emakhaya, nawo ngokungani kuhle kwezulu ukudla kuyashota emakhaya.
Umholi wenhlanganiso ye-CHWG umnumzana Itai Rusike uthi ukuze ziqedwe lezi nhlupho kuyadingeka ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso zosizo ezizimeleyo zelule ingalo kulabo abaswelayo ikakhulu ebantwaneni labomama.
It also calls especially in the rural communities for the strengthening and support of the Zundera Mambo program.
Sidinga ukuvuselelwa kwenhlelo ezifana lezesiphala senkosi ezaxhasa laba besendlaleni. Sidinga njalo uxhaso lwenhlanganiso zengalo yosizo ikakhulu ezigabeni ezifana lalezi osekulensane eziningi ezisagciswe indlala.
Udokotela omkhulu wesabelweni seMathebeleland North umnumzana Admire Kuretu uphendule iStudio 7 ngokulotshiweyo ethi lokhu kungaba liqiniso kumbe amanga, kodwa umangele ukufuna ubufakazi athi scientific research engabe beyenzile edlula ubufakazi bamabhuku abonge laba abalobelakiwo. Kodwa abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kugatsha olubona ngenhlala kahle lulungelo labantwana olwe-UNICEF lwethule impumela yophenyo lwabo lukantulukazi oluveza ukuba kwele Zimbabwe insane ezedlula ingxenye yesigidi half a million zifubile njalo zizathe okwamagama ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba, ukusweleka kwamanzi ahlanzekileyo kanye lengcekeza emakhaya. Nyakenye babike njalo ukuba inani labantwana abangaba zinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 behlelwe yilolu hlupho lokwelatshwa imikhuhlane ephathelane lokusilela kokudla okwakha umzimba emakilinika. Ngimele iStudio 7 ngisenkaya ngingunokuthaba Dlamini.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokuthi abeZimbabwe kuthiwa bayanuka amakhwapha khonale kwele South Africa. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Babu Gande, akusikho qiniso ukuyinhlamba okuyinto lokho. Umuntu weZimbabwe sowenziwa nje into yokuthi yonke into engabe imbi ifakwe kuye. Kuyenzeka vele nje emphakathini ukuthi kube khona umuntu onganuka kusiya ngokuthi khona enxa kwesikhathi ngumuntu ohlala esitaradeni. Lapha kuhlala abantu ezitredini, lapha kuhlala abantu ngamakhaladi, ngamakhiwa, abantu abamnyama, lobu ngumZulu, lobu yini, wonke umuntu uyabe ehlala endaweni njalo uzakile. So yikho okukhona, but ke ngendlela yokuthi umuntu weZimbabwe sowenziwa into eyokuthi nje kuhlekiswe ngaye, sokufakwa yona le into eyinto embi kakhulu.
Ungasitshela ukuthi nxa abeSouth Africa besithi abeZimbabwe bayanuka abagezi, kungakho liqiniso yini lokho?
Ye, bakhona abantu abanuka ngokungagezi babugande. Lokho kuyabe kuya ngezimo umuntu akuzo. Umuntu ongokuhamba kwesikhathi indawo kalayo eqondileyo, kumbe kwesikhathi umuntu osadinga umsebenzi, kunzima ukuthi ageze lowo muntu abesesiba lamakha okuthi azenza anukelele kahle. Wonke umuntu onukelela kahle kodwa uyabe ke waba kusimo sokuthi anganukeleli ngendlela. Abanye abantu yindlela imisebenzi abayisebenzayo, umuntu uvela ku-construction nxa engena emoteni ve ngumthofo uzazwakala vele kule phungela ithile. Akusiyo nto emangalisayo.
Ukhona kungakubangelwa yini nxa kuliqiniso, bakhona yini abangageziyo, kumbe ukuthi nje ngabantu abasebenza nzima okubangela ukuthi begcine benganungi kahle?
Hayi, khona akusikho kuswela imali. Ngibona mina ngisebenze kakhulu kwele Zimbabwe, ngisebenze ku-industry, ngazosebenza kuhulumende ngingutisha. Indli amakha nje besingalandaba lawo, nxa ngisithi ngiyacabanga ukuthi even esikole ukuzwa nje umuntu onuka iperfume kakhulu amadoda, abe kungayisilo siko lethu ukuthi sikwenze. Kodwa njengoba sesihambile, nxa uhambile ufike ufunde khonapho oyabe uye khona. Yikho nje abantu abaningi kathesi sebekwenza khona lokho. Kodwa nje ukunuka vele komuntu kuyinto eyimvelo. Kwesinye isikhathi kube sekusenziwa yisimo sokuthi umuntu akazuzi indawo yokugeza ukugeza lento ezinjengale. Kodwa sibona kulapha eSouth Africa kakhulu kuyistigma kuba yiscapegoat ukuthi umuntu nje ongabe uyabe ngasowa lapha especially weZimbabwe abonakala ngumuntu ke omubi umuntu ongathi akakwazi ukuzinakekela umzimba wakhe umuntu oyisayo umuntu oyehliswayo yiyo into ekhona kodwa lokho okunye haya kusigoqile
abanye bathi ikuswela imali okwenza ukuthi bengenelisi ukuthenga lokho okuthiwa ngama roll-on lama perfume kungakho liqiniso yini lokho kumbe vele abazihluphi abanye ikakhulu obaba ukuthi bangageza amakhwapha
ngisavalelisa abalaleli ungavele ubone isizwe sesigcila kakhulu ekuthini abantu bayanuka kumbe abantu banuka kamnandi yikho kutshengisayo ukuthi amazwe awakithi awe-Afrika wabantu abamnyama kawayindawo indlela esiyisana ngayo esizidelela ngayo kuyinto embi kakhulu ngibe sengicela ke ebantwini bakithi ukuthi asikuzameni ke kodwa lathi ukuthi kungabi liqiniso ukuthi kuthiwe khona siyanuka asizilungisenini sivuke sigeze siwafake amakhawuna lapho ngiyabonga libe lempilo enhle inkosi ilenzele kahle abantu bakithi.
Lo bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Kwezabesifazane lamhlanje osithandekile Mhlanga uxoxa labomama phezu kodaba lokonakala kumnotho welizwe.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa labesifazana abakunhlangothi ezehlukeneyo ukuze sizwe ukuthi abanye babo baqhuba njani amabhizinisi obuthengisa njengoba iningi liphila ngakho. Umqalisiziba ngonkosazana Phendile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy oqeqesha abesifazana lamantombazana kwezamabhizimusi.
Abantu abangomama esikhathi esiningi baphila ngokuthenga lokuthengisa okuthiwa yikuwoda lokuthengisa. So ungahamba emamakhethi uma ungena endaweni ethawuni lapha ufike ethawuni kugcwele abantu abangomama bayathengisa abamanga regardless of the economic situation. So kubonisa i-resilience yona leyana ukuthi noma kungabe kubonakale ngathi izinto zi-impossible kodwa abantu abangomama they always make a way. So yikho engikubonayo embithini i-organization yethu ikhona ukugqugquzela abantu abangomama to keep on moving irregardless of the circumstances ngoba kuyafana lokudla abantu siyadla noma ngaze i-economy ibenzima kodwa sima ukudla. So abantu abathengisa ukudla baye bekhona beqhubeka ngamabhizinis awathengisa into ezidliwayo asima ukugqoka abantu babekhona abathengisa impahla zabo ezokugqoka and ungakhangela iningi labantu bona labo abacontributayo engathi improved entrepreneurial ecosystem ngabantu abangomama. So we always try to create programs that will empower women and give them the necessary skills that will see them continue and excel in their different chosen spaces. So abantu abangomama amanye ama situations awekho ngathi accommodating. So sabe sikhangele nethina njenge-Startup Greenhouse Academy ukuthi ikuyini singakwenza ukuthi ama spaces lawa abe accommodating for abantu abangomama esidinga i-gender empowerment and
Unkosazana Vakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi kwesinye isikhathi abathengisa impahla ezitaladeni abatholi usizo olweneleyo kuhulumende.
Zikahulumende ziyaphathisa ezinye zakhona ziyaphathisa ngingathi khangelela kuma-training bayaphathisa ngikhuluma njenjenje kule training kade siyenza sibambisana lazingato zikahulumende ukuthi abamabhizinisi abancane besifundisisa amabhizinisi abo bengawakhulisa njani bengayenza njani ama-strategies okuthi amabhizinisi abo abe-resilient bekwanise ukuzimela ngathi yebo ziyaphathisa kodwa kukhona ezinye njalo njengamaloni ukuthi bayabe futhi ukuphathisa ukuthi abantu abazisebenzayo sibewafinyelele but amadimandi manzi or amaqeda akhatha ukuthi umuntu azothola leyo mali engamsiza ayakho friendly and abanele abayayenelisa.
Ilunga lebandla lezanu PF unkosazana Lindiwe Maphosa owayelilunga ledale lephalamende okhuluma ezimele uthi kuningi abantu abangakwenza ukuziphathisa kumabhizimusi belandela inhlelo zikahulumende ezivele zikhona.
Ikhona imithetho akhona ama-policies akhona abekiweyo phansi ayenza ukuthi omama besebenze kuhle, ayenza ukuthi imisebenzi yabo yonke iphumelele. But into eshotayo ngawo ukuthi ku-implement. Singathola abantu abasezigabeni, abantu abasemsebenzini, ama-councils, abantu abayiko abanika ama-licenses akade ethala ngabantu, abantu abahlala phansi bona ababakhokhela ama-business nalo ngekho formal ama-informal traders bengahlala phansi bephumele edocument beyihambise kuhulumende. Ambone ukuthi kuyini engayethula ukuthi be-formalize ama-businesses abo. So kudingeka ukuthi abalidayo, kudingeka ukuthi bonabo abasemsebenzini bayenze izinto ngendlela ezisemabhukwini, ngendlela ye-constitution, ngendlela kuma-policies ama-SMS ukuklini izinto lezi.
Uhulumende uthi ulenhlelo zokuphathisa amabhizimusi asathuthukayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Kwezemidlalo iqembu lenkezi Platinum Stars yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ngemva kokubuthelela inani lemiklomelo elingeke leneliswa ngamanye amaqembu ancintisana lalo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lenkezi Platinum Stars selile miklomelo ngamachuma isithupha lantathu 63 ngemva kokunqoba elikwenzela eSimbabwe nge-2-1 namhla emini emdlalweni ephutshelwe enkundleni eBaobab. Akula elinye iqembu beselingenelisa ukufikisa lelo nani lemiklomelo, loba nje sekusele imidlalo emibili kuba isizini yalonyaka ifike komlindi uyacina. Njengoba iqembu elihlezi endaweni yesibili leManica Diamonds lingenelisa ukufikisa imiklomelo engamachuma isithupha kuphela nxa linganqoba kumidlalo eliselelayo ngemva kokuba namhla libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Cranbourne Bullets ngase National Sports Stadium. Komnye umdlalo odlalwe namhla iqembu leSheshamu libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele ZPC Kariba ngase Butter Stadium. Njalo omabili amaqembu lawo asengozini yokugunyulwa kusigaba sePSL ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusasa ngensonto iqembu leChicken Inn lizavakatshela ele Dynamos ngase National Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leChicken Inn uPrince Madore uthi bazimisele ukuphenduka kobulawayo bephethe yomithathu imiklomelo.
Siyabahlonipha beqembu leDynamos kodwa thina sibi sethu sivela kasila qembu esithi likhulu kumbe lingcono kulathi. Yebo, kambe kukhona lapho esinqotshwa khona kumbe sibe ngutshiki lobhanqa loba sinqobe, kodwa vele sihlezi sizimisele ukuncintisa ngamandla ethu wonke.
Eminye imidlalo ezadlalwa kusasa izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leyadala izadibana lele FC Platinum ngase National Sports Stadium. Iqembu lewangi lizancikilana lele Black Rhinos ngase Colliery. Iqembu leHighlanders lizadlala lele Herentals College ngase Papa Fields. Iqembu leGreen Fuel lizemukela ele Cape United ngase Green Fuel Stadium. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizatshana lele Triangle United ngase Luveve. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leArnel Movers namhla letheswe inkatha yokuba yilo intshantshu zesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Umqeqeshi weqembu leArnel uGutsi Mandire utshayele ihlombe abafana bakhe ngokwenelisa kwabo ukuthola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo. Lumkhosi uqhutshwe phambilini komdlalo okuphakathi kweqembu leArnel kanye lele Adachi enkundleni yeWhite City namhla emini. Wona ophelele Arnel linqobe nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo wabaculi bethu lamhlanje sileqembu leRumba elizibiza ukuthi Private Boys. Nangu umholi waleli qembu ixoxa loNtungamile Inkomo.
Ngile
kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele ubingelelayo kuSifas Ncube abamazi ngongqondo ngqondo ehamba lapha nalo Duffman Indi nomnyamanyathi no Ford Ranger silamba jacket ibabafana be Private Boys abafana badabuka e Plumtree esigabeni sasedukwe futhi sesihambe saba
isikhathi so esesilomhawu sizalethulela ke ingxoxo le ngokugcweleyo kunsuku ezilandelayo ngoba isikhathi du sidliwe ngumakiti igama nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.